Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle zulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 1 Nhlangula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iqula labosomabhizimusi bakwelebhilitane likhangelelwe ukufika elizweni ngomvulo.
Excitement ebesilawo ukungena kukapresident omutsha isimphange yaphela. Besikhangelele ukuthi intengo yokudla yokuphila nje kuzoba lula, kodwa lokho kukhwela kusiya phezulu yokudla siyehluleka ukuthi senze njani.
Amabandla ezombusazwe aphakathi kokulungiselela ukuyabhalisa amabizo abantu abazancintisa bewamele emthethwandaba we-nomination court mhlaka 14 ngenyanga ezayo.
Engakusho ebantwini bakithi ukuthi abazilungiselele, inkululeko yabo isifikile, sengesabi lutho, izilungiselele ngempela ukuthi sibamele. Ngikubonile ubunzima esihlangane nabo, ibizwa ngamagama okuba ngama-dissidents befuna ukusishisela endlini ebhekile umnankafu engenzi lutho.
Kusungulwa uhlelo lokuphathisa izakhamizi zebulili imali emangwe olwegqogelela.
Uhlelo lolu lusasungula lapha kodwa lukhanya ukuthi luzasiphathisa. Udubo lwami ukuthi ivillage yekandana wona ngokwayo ilemizi eyi-150 kodwa ilomgodi oyi-1.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ubudlelwano belebhilitane leZimbabwe buqhubeka lokhu buqina selokhu kwangena umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni. Ngomvulo kulequla labosomabhizimusi abathunywe ihofisi ebona lobudlelwano lamanye amazwe e-Foreign and Commonwealth Office yakwelebhilitane. Leli qula libikwa lingayisilo likahulumende kodwa lingelabosomabhizimusi abazimeleyo. Kubikwa leli qula lizahlangana lomongameli Mnangagwa ngomvulo andubana likhulumisane labosomabhizimusi kunye lamabandla ezombusazwe aweZimbabwe. Isikhathi sokhetho sijayele ukubuya lemivuzo esuka kubandla elibusayo lizama ukukhanga abantu ukuthi balivotele. Kodwa eZimbabwe ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukuvota mhlaka 13 Ntulikazi, isimo siqhubeka sisiba silukhuni kakhulu, abanye belokhu bengena kwele Botswana ukuyathenga impahla endlini yona elokhu idula okwamagama. Intatheli izindaba eStudio 7 uMartin Gwenya uqoqe wasethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone eBotswana.
Kwaba lokujabula esitaladeni semadolobheni afana leHarare kanye lakoBulawayo ngesikhathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ehluthunela owayengumongameli uRobert Mugabe intambo zombuso. Kodwa kwathi kusanda kungena inkokheli entsha kwahle kwaqonga intengo yempahla, njalo udubo lokusilela kwemali lwaqhubeka phambili. Iningi lalicabanga ukuthi mhlawumbe isimo sizaguquka. Abanye abaseduze lamadolobha afana leFrancis Town eBotswana bame ukungena kumakhelwane besiyadinga ngitsho impahla encane okufana lokudla. Sekwedlule inyanga eziyisikhombisa kodwa imali lokhe isilela, ihlobo labangane abaphandle kwelizwe belokhe bethumela imali lokudla, kukanti intengo yempahla nje ilokhe iphezulu. Umnumzana Andreas Sibanda uthi kuyadanisa ukuthi njengehlobo ngaphandle kwelizwe lokhe bethumela imali kanye lempahla ekhaya.
Isimo sezinto ekhaya sibuhlungu kakhulu. Ungakhangela lokho sichumeza ukudla, lokho sichumeza imali abangayitholiyo, abayithola ngemva kwesikhathi, okutsho ukuthi akula nto etshintshileyo ekhaya.
Umnumzana Mthabisi Dube uthi ngesikhathi sokhetho kumele ukuthi ngabe ibandla eliwusayo selenze imizamo okulungisa okonakeleyo, kodwa kuyadanisa ukuthi lokhe kukhona.
Hayi, kuyadanisa kakhulu ukuthi akukabi lotshintsho kakhulu, ngoba lokhu sithenga impahla kwamazwe aseduzane lathi sasile themba lokuthi kuza ukuthi kusifika lesi skathi konke yabe sokungcono ekhaya kodwa asikawuboni mehlu.
Umnumzana Rodwell Moyo yena othenga impahla edolobheni leHebron uthi ukuthaba abakade belakho bekhangela ukuthi mhlawumbe kuzaba lenguquko ukhetho lungakafiki sokuchabalele ikakhulu endabeni ezithinta inhlala kahle kaZulu.
Excitement ebesilawo ukungena kuka president omutsha isiphange yaphela ebesikhangelele ukuthi intengo yokudla lokuphila nje kuzoba lula kodwa lokho kukhwela kusiya phezulu ukudla siyehluleka lokuthi senze njani.
Ngolwesithathu umongameli Mnangagwa wazise ukuba ukhetho luzabanjwa mhla ka 13 Ntulikazi ekhanya elethemba lokuthi uzanqoba noma nje kulokukhonona ukuthi ukungena kwahulumende omutsha awukaqumbaqumbi umnotho ngendlela iningi ebelikhangelele ngalo. Intengo yamafutha ezimota isanda kubikwa uthi izaqonga okulakho okubangela ukuthi intengo ezinye impahla layo ikhuphuke. Iningi belikhangelele ukuthi uhulumende kaMnangagwa kasokafune ukuthi kuye ngenwa kukhetho olunye okunye okufana okusilela kwemali kanye lokuqonga kwentengo kungakalungisiswa. Kodwa kukhanya kumele baqonde emabhokisini lapha bazavotela khona belokhe bebhekane lenhlupho ezifana lokuswelakala kwemali, amathuba emsebenzi kanye lokuqonga kwentengo yempahla. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Isigaba senkayi South sesimelwe edale ngumnumzana Abednego Bebe ephansi kwebandla kuqala ele MDC wazosuka wasimela lesi sigaba ekubandla le MDCT kusukela ngomnyaka ka 2000. Lo umnyaka uBebe uzancintisa emele ibandla le MDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe. Uzabhekana lo nkosazana Stars Mathethebe oZanu PF labanye abamanye amabandla. Sixoxe lo Bebe saqala ngokumbuza ukuthi umkhankaso wakhe uhamba njani.
Hayi kuyasetshenzwa sibili sikhona sikhuluma labantu njalo abantu kukhanya kulokuzisadile. Njalo futhi abantu siyabaqinisa sibatshela sibatshengisa lokuthi thina enkayi izanu sesayikhipha kudala siyikhiphe ngo-2000 kayikabuyeli. Sikhuluma kunjenje inkayi Rural District Council ngeyinye yama-council akhokhelwa yi-MDCT ku-council, ku-Rural District Council. Ingeyinye yama-councils angu-3 phakathi kwe-57 awe-Zimbabwe akhokhelwa yi-opposition. So lokho kukhomba ke ukuthi khona-ke sesiqedelane lezanu enkayi njenge-constituency. Njalo sithi thina umuntu obuya ezekhampena esithi ufuna ukuzekhipha izanu enkayi yena ekhampena ephikisana nathi esesakhipha izanu kusukela ngo-2000. Lowo muntu simbona njengomuntu othunywe izanu ngoba phela thina izanu sesiyikhiphile ephalamende, sesiyikhiphile kukhansili, ikhansili ikontrolwa yi-MDC. Iparlamente yikontrola yi-MDC enkayi. So akula sizathu sokuthi kube lomnye umuntu ongabuya ezekhampena ngoba thina sesiqedelane lezana. Esikukhangeleyo esikutshela abantu nxa sisenkayi ukuthi labo abalamandla ukukhampena abafuna ukukhipha izanu kabayekhipha izanu lapho okubusa khona izanu, okulama Rural District Council akhontrola izanu, njalo okulama constituencies akhontrola izanu. Yibo lapho okudingeka khona umsebenzi wabo. Thina umsebenzi sesiqedile enkayi. Sesikumelele, sesimelele abanye abangakenzi lokho esikwenzayo.
Akusitshela ukuthi lapho ukhankasa umeleli phi bandla?
Ngikhankasa mele iMDCT. iMDCT phela yiparty elokho ikhona. Ukufa kukababa uTsvangirai akutsho ukuthi khona ke iMDC sidilizile. Kutsho ukuthi iMDC lokho ikhona. Isisekelo sebandla siyakutsho sobala ukuthi umkhokheli webandla angaze afe. Umsekeli wakhe nguyofanele ukuthi aqhube umsebenzi asuke lapho aye ku-Congress ukwenzela ukuthi kukhethwe ubukhokheli obuyibo obuzathatha-ke amandla ekuvubeni kaTsvangirai. Lokho-ke sokwenzakele, sokwezinye indlela-ke i-MDC lokhu ikhona, lokhu yiphathi-ke emileyo iqinile. Ngikhuluma kunjenje sisemjahweni ngokulungiselela, sipholisha-ke ama-candidates ethu, silungiselela ukhetho olubuyayo.
Alo ke ngumnumzana Abednego Bebe omela inkayi South edalele parlamente ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo.
Yebo, yebo, yebo. Msakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today aqoqeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Izakhamizi zeGwembe esigabeni sebulilima ezansi emaNdebeleni sezisungule uhlelo lokusebenzela ndawonye phansi kwesihloko esithi Qogelela bemanyene lenhlanganiso yeCommunity Foundation Western Region of Zimbabwe ngenjongo yokuthuthukisa izigaba lokuqeda ubuyanga. UAnastasia Ndlovu siphalo ludaba ngokugceleyo esebulilima.
Bekungabizwa ozwayo eGwembe kusungulwa uhlelo lweqogelela lapho ezinye iziqinti ezilithumi lasithupha ezingaphansi kohlelo lolu ebulilima leMangwe bexhase abanye babo emkhosini wokusungula uhlelo lweqogelela. Okhangele uhlelo lweqogelela eWestern Region Foundation of Zimbabwe, umnumzana Mathamsa Nqamoyo uchaze ukuba sebethuthukise izigaba eziningi ezweni, kodwa okuqakathekileyo yikuhlomisa izakhamizi ngamasu okuzithuthukisa.
Thina sesisebenze kakhulu ikakhulu ezabelweni zemathebeleleni emigiyeni lakiyo zonke nje indawo zikhonapha koBulawayo. Umsebenzi wethu kakhulu ugoqela ukuthi sithi thina abantu bamele bafunde ukuzenzela izinto, bafunde ukuziphakamisela izindawo zabo, bangameleli ukuthi abanye abantu abazavela kwezindawo bezobancedisa ukuthi bathuthukise izindawo zabo. Kumele kube yibo abazithuthukisayo.
Umnumzana Saul Gwakuba Ndlovu obekulo umkhosi uncoma uhlelo lweqogelela.
Kuyinto enhle kakhulu efanele ukuthi aluba kusiya ngokuya ngaye ingayenziwa zigabeni eziningi elizweni lonke, ungabi endaweni ezilutshwana, ukuze abantu baphume ebuyangeni abakibo.
Esinye njalo isakhamuzi esiphakathi kwalolu hlelo uSobhuku Edward Magutshwa uthi uhlelo lolu luyathembisa ukuthi luzaphathisa kakhulu.
Uhlelo lolu lusasungula lapha kodwa lukhanya ukuthi luzasiphathisa. Udubo lwami ukuthi ivillage yeKandana wona ngokwayo ilemizi eyi-150 kodwa ilomgodi oyi-1 futhi umgodi lowo obukha amanzi ahlanzekileyo ngowesikolo. Izakhamuzi kazila mgodi, idamu kazila. So uhlelo lolu sikhangelele ukuthi engeke ungasiphathisa ngokungamadamu lokhu okuncane lokho.
Unkosikazi Sikhangele Ndlovu okubambanani cluster uthi uhlelo lweqogelela selithuthukise imuli yakhe.
Uhlelo lolu egroupini lasemulini yami selusithuthukisile kakhulu. Besilohlupho lokuthi abantwana bayaxotshwa ezikolweni singelandlela zokudinga imali zama-ball point ezamabhuku, kodwa ngendlela yokuqogelela lokho ayisesekuzame.
Unkosikazi Doris Changule laye uvumelane lonkosikazi Ndlovu.
Amna luhlelo soluncede kakhulu sibile izinto eziningi. Abantwana amapheni amabhuku ngiyathenga lolu luhlelo. Luyasinceda kakhulu bengingala plan ukuthi ngiyenzani ngedwa.
Unkosikazi Louisa Ncube uthi eGwembe luseselutsha lolu hlelo, kodwa ngendlela abaqale ngakhona balakho ukuzithuthukisa.
Hayi lona belusalutsha kithi lusanda kungena but ngokubona kwami ngokuqala kwethu hayi lukhanya ekugcineni luzasinikeza izinto eziningi ezibambekayo njalo luzasithuthukisa kakhulu.
UNduna Magutshwa ubonye izakhamizi ngokusukumela phezulu ethi ubuyanga esigabeni sakhe sokuza kuba yimbali ngoba uhlelo lweqogelela seludale umehluko omkhulu lapho olwaqala khona. I-Western Region Foundation iphe iqogelela yeGwambe amadola phose inkulungwane ezimbili i-1700 kwathi lamanye ama-cluster labo babapha imali ezehlukeneyo bathengisa lokudla kwesintu lokunathayo ngemizamo yokukhulisa isamba sabo. Amanye amaqembu eqogelela aseqalile ukulima, abanye ngabathenga bethengisa impahla ezehlukeneyo. Ngimele iStudio 7 seGwambe, ngingu Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Isiphala sembali lembukiso yezandla eseNational Art Gallery lonyaka silombukiso wezithombe ezilungiswe ngesamende ezifana nje lezijwayelekileyo embukisweni oqutshwa ngokubambisana lenkampani elungisa isamende ePretoria Portland Cement. Okuningi asikuzweni kuntatheleni izindaba yethu uMark Peter Ntambe esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lumbukiso ubizwa ngokuthi PPC Imaginarium njalo uyikusebenzelana phakathi kweNational Gallery yeZimbabwe nenkampani yePPC eZimbabwe leSouth Africa. Umnumzana Rafael Chikukwa ongumsekeli kamqondisi waligallery uthi yikuqala ukuba bebe le-art enje.
Kuzoba nama-awards for ama-artists bayenza ama-sculptures using cement. So the first award uzothola i-50,000 rands. The second uzothola i-20,000 rands. Ama-artists bavele eBulawayo, eMutare, eHarare, bonke bakhona la.
Uchikuka uthi ukusebenzelana okunje kujonge ukuthuthukisa eze-art elizweni. Ethi lumbukiso ukhokela lo mncintisano phakathi kwabaqhuba imisebenzi ye-art okungabanikeza imali.
Ngokuqala laphana eZimbabwe. ESouth Africa baqalise many years ago. But eZimbabwe ekuqala lo ukuyenza iPPC Imaginarium. Kuna ma artists ayi 25 bavele eMutare, eHarare neBulawayo.
Umnumzana Juta Dube osebenzela kuli gallery uthi ukusebenzelana lokhu kuvula amathuba endlela ezintsha kuma artists akuleli.
Sizama ukuthi sifundisa abantu bebekwazi ukuthi isimende aso yokwakha kuphela. Kunengi okungenziwa ngesimende. Ngoba isimende iqakathe ukuthi thathisi abantu njengama artists bakhona abakwanisayo ukuba zamatshe, abanye bayapenda, but abanye basebesebenzisa isimende ukubumba njengodaka olwenziwa ngabantu ababomba imbiza. So khonokhwana kuqakathekile ukuthi ama-artist amaningi ebekwazi.
Ama-artist amaningi akuleli ajwayele ukusebenzisa amatshe lezigodo kumisebenzi yawo yokulungisa izithombe ezijeneyo, kanti ama-gallery evame ukuqakathekisa izithombe zamatshe. Ama-artist la agcina edinga indawo angathola khona amatshe alungele umsebenzi onje okubadlela isikhathi le mali. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Yebo 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 mthwakazi omuhle, belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 PM kusiya ku 5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook kukhasi lethu LFBOAWLS.
Lamuhla lilanga lokugcina lokuyahlola ukuthi igama lakho leminye imininingwane yakho yalotshwa kahle na kuluhlu lwabavoti. Amabandla ezombusazo yaphakathi kokulungiselela ukuyabhalisa amabizo abantu abazancintisa bewamele emthethwandaba wenomination court mhlaka 14. Untungamili Nkomo Studio 7 uxhume isiphathamandla sebandla le-MDCT ekhokhelwa nkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Khaliphani Bhugeni, lo mnumzana Sengezo Chabangu owebandla le-PDP elikhokhelwa nkosikazi Lucia Matibenga. Untungamili uqale ngokumbuza ukuthi amabandla abo asefike kuliphi izinga ngamalungiselelo okhetho. Uchabangu usungula lengxoxo.
Sesiqedile kuyona leviki zakhipha wonke ama-candidates countrywide, wonke abazamela iparlamente, omama labobaba lamajaha lamantombazana abazimiseleyo. Ngiphuma kumeeting lapha ade sikhangela khona ukubana ilizwe leZimbabwe liphose lile 10,000 ama-polling stations. Kutsho ukuthi-ke sizafuna ama-polling agents, election polling agents. Sibe sihlela khonokho ukuthi kumele sikhangele siqaliseke kathesi ukuthi sitraine abantu abangaba yi-50,000 ngoba sizafuna 5 per polling station. So sizafuna about 30,000 ilizwe lonke leli. Konke lokhu kumele sikwenze sisiyafika i-nomination court. Njalo sikhangele futhi ukuthi kuviki elilandelayo loneli sizabe sesikhangela-ke sithatha ama-CVs wonke ama-councillors, lama-papers, wonke ama-papers abaqondile, ama-birth certificates labalawo, konke ama-papers akho konke kukhona ukwenzela ukuthi i-nomination court ekhona mhlaka 14 wonke umuntu angaze ehluleka omela i-PRC ukuthi angene kulolu khetho oluqakathekileyo.
Mnumzana Bhugeni, iselilawo amabizo abantu abazancintisa belimele elizawabhalisa e-nomination court mhlaka 14?
Hayi, sesiphushile ngempela. Khuluma nawe kwamanye amaprovinsi sesiqedile leyo process, kwamanye sikubo 80% nje. Cabanga leli impela viki elizayo siyayiceda nje yonke lento siyaceda ngayo. Engakusho ebantwini bakithi ukuthi abazilungiselele, inkululeko yabo isifikile. Bengesabi lutho, sizilungiselele ngempela ukuthi sibamele. Ngikubonile ubunzima esihlangane nabo, sibizwa ngamagama okubana singama-dissidents befuna ukusitshisela endlini. Ebhekile umnankakho engenzi lutho kodwa eqhubeka ethu ukhetho luthule, akuzukuba lodlame ngoba yena engqondweni yakhe udlame kuphela ludlame uma lusenzeka kwabanye abantu, kodwa uma lusenzeka ebantwini ababiza ama-dissident akulona udlame. Njalo into esiyibonayo ukuthi yena nalo umfana lo omncane lo wamanga lo basebenzisana bonke ukuthi abantu bakithi babatshela amanga benze zifasi kuthanda bayasinakekela, kanti bafuna ukuthi bawine nje ukhetho uma beqeda lapho sebehambile beqhubeka ngendlela yokuthi basibona ukuthi thina siyinto nje yokubavotela bese beyahamba bengasinakekeli. So abantu bakithi ngifuna ukubakhumbuza ukuthi inkonyane enhle ngekhothwa ngunina, bangakhohlwa imisebenzi emihle eyayenziwa ngumama uDr Khuphe engu-Deputy Prime Minister, ethatha umholo wakhe ebhadala ukuthi omama bengabhadali ezibhedlela, evuselela impilo lani yayisivaliwe nje sokulugebhezi lokugcina abantu ukuthi base.
Cabanga ku-PDP lakumanyano wenu liyasuthiseka yini ngenguquko ebikhalelwa ngamabandla amaningi kwezokhetho?
Asisuthiseki, kumele sikukhangele ngalindlela ngelihlo njalo elibanzi ukuthi abantu bethu even lanxa ku-registration kuthiwa bahambe bayirejista ukuvota bebelokhu be-intimidator behlukumezwa, besikhangela sibona abanye amasotha ikakhulu kumbe lalaba ababesebenzela ibandla elibusayo belibuza abantu ukuthi this is i-voting slip yakho, lokhuyana bekusenza abantu bahambe bephile besiyarejista, njalo bekusenza abanye bangaze bahambe number ukuthi bayiregister kubuye futhi ukuthi bona baba registerile kube thuse ukuthi nxa sizathathelwa ama slip ethu leyi i system ezasetshenziswa ka TSB VR asijayelanga eAfrica kasiyazi eAfrica iyaqala eZimbabwe ukuthi ukuthi angisoke ngikwanise ukuvota ngikhululekile so yizo izinto kade sihlangana ke lazo lezo kunde la ka TSB asikabi leqiniso lokuthi yona i-voters roll izaphuma ime kanjani asikabi leqiniso lokuthi kuzaba lama companies yini azakwanisa ukuthi athi audit i-voters roll ekhona so sihamba sikhula kuyona leyo election kodwa i-victory is certain ngomama umjuri la ngama candidates esizawafaka.
Lina liyasuthiseka ngenguquko ebekhona kwezokhetho phuke.
Singeke uze usuthiseke ngempela eZimbabwe ngoba sifila ngabotsotsi, ngabantu bamanga. Kodwa into engifuna ukuyitsho ebantwini bakithi ukuthi kulalokhu ngesilunga abakubiza bethi there is no injustice that lasts forever. So lobu buhlungu esihamba kubo kuzophela, abukwazi ukuhlala bukhona. Izingane abantwana bakaIsrael labo bagcina bephumile ebugcikini baseGibhithe. Sizaphuma okwamanje. Engifuna ukugcizelela kakhulu ebantwini bakithi ukuthi abaphume ngobuningi babo bayevota ngoba noma kuthiwa ivoti liyatshontshwa awukwazi ukuthi ulitshonte ma abantu abaningi bevotile bavota against wena bavotele omunye umuntu akusoze kuphumelele ukuqila kwabo so abantu abaphume ngobuningi babo kho konke igovernment ekuzamayo ukuthi robha abantu bangaparticipate abaphume ngobuningi babo.
Alo ke umnumzana Khaliphani Phugeni ocelele MDCT elikhokhelwa nkosazana Thokozani Khuphe ubexoxa endawonye ecingweni lomnumzana Sengezo Chabangu ucelele PDP elikhokhelwa nkosikazi Lucia Matibenga.
Acha uacha nacha prata MDT empopom emapopoma sasuti rasko ita number 1 ka kwa matazo cheta ematopu chata ejitu mtwana lo uminangi ya mtanda nubute wake nubufunu
Kata ingoma ethi zangaleli ulisa ngapi? Igama lami nguChris Gande kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Iqula labosomabhizimusi bakwele bhilitane likhangelelwe ukufika elizweni ngomvulo. amabandla ezombusazwe aphakathi kokulungisela ukuyabhalisa amabizo abantu abazancintisa bewamele emthethwandaba we-nomination court mhla ka-14 ngenyanga ezayo. Kusungulwa uhlelo lokuphathisa izakhamizi zebulilima lemangwe olweqogelela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, asidibaneni ntambama ngo-7:30 nigama nguChris Kande.